So we seek a decent Dabago VOA in the Vele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 zibandlela 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhulumende kumbe esingayithi central government gafaki imali ekwanayo ukuze igciwane leli le-COVID-19 lilise kakuhle.
Umanisipala weHarare useveze ukuba yena ulohlelo lokuhlola ukuba umuntu ulegciwane le-coronavirus na ngaphandle kwembadalo ezibhedlela lakumaklinika akhe anjengekwekhinje hospital. RMTC Alliance lasola ukubotshwa nokuvalelwa kwenkokheli lamalunga ebandla leli besuthi umthetho ususetshenziswa ukuhlukuluza abalemibono ehlukeneyo likahulumende wezanupiyef. Imizamo yokususa umongameli wemelika embusweni uMnumzana Donald Trump iya phambili kancanje sokusele iviki kuphela ukuthi umbuso wakhe ufike emaphethelweni. Zonke lezi ndaba lezinye lisezizwa kulo msakazo. Kulandela ukumemetheka okwethusayo kobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe, inhlanganiso kahulumende ibona ngokuhlenga abantu ezingozini e-Civil Protection Unit, CPU, isiqale ukuthumela imibiko yokulimukisa uzulu ngobhubhane lolu kuye wonke umuntu eZimbabwe, isebenzisa umakhalekhukhwini. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lumbiko othunyelwe enkundleni yokuxhumana kamakhalekhukhwini e-WhatsApp le-text kulabo abangela leyi app ugoqela njalo inombolo zabantu abafunyenwe bele-COVID-19 elizweni asebebulewe yileli gciwane abasalaliswe phansi yilo kanye labasinde kulo. Abe-CPU bathi bakwenza lokhu ngemva kokunanzelela ukuba umbiko okhitshwa nsuku zonke ngabogatsha lwezempilakahle enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter okuyinkundla engafinyelelwa ngabaningi emalokishini lemaphandleni uma qathaniswa lomakhala ekhukhwini kuye wonke umuntu. Lithele siyatshona ilanga layizolo eZimbabwe besekubhubhe abantu abangamashumi amabili lanye kuthi abedlula amakhulu ayisificaminwemibili 820 bafunyenwe bele-COVID-19 yabulala abantu abedlula amakhulu amahlanu 528. Abalaliswe phansi lomkhuhlane bayedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 22,297 kuthi abedlula inkulungwane ezilishumi lantathu 13,213 sebesinde kulesi sifo. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 73,423. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula athoba minemibili 91.1 million ababanjwe ligcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.9 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula amashumi amabili 22.6 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 376,295.
Ngesikhathi abalama-laboratories ahlola igciwane le-coronavirus behlawulisa amadola aphakathi kwangamashumi ayisithupha kusiya kwangamashumi ayisithupha lanhlanu 60 to 65 US dollars ukuhlola abantu igciwane leli nge-PCR testing, umunisipala weHarare useveze ukubana uyenza lokhu ngaphandle kwembadalo ezibhedlela lakumaklinika akhe anjengeWilkins Hospital. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngosaphethe isikhundla somqondisi wohlangothi lwezempilakahle kumunisipala weHarare uDr. Kudzai Masunda othi lokhu kwenziwa ngokusebenzisana labama-laboratories kahulumende.
Matest edu anoitwa kunyanyanyanya Wilkins Hospital.
Lezi nhlelo zikhoshwa kakhulu esibhedlela seWilkins. Labantu ababhodayo endaweni ezishiyeneyo lasemzini ukuhlola abantu. Siyahlola njalo endaweni ezivalisa amankampani lalapho okusebenza khona uZulu. Ngale ngakuhlangothi lwabomama lapho ababelethela khona ama-polyclinics. Sebehlolwa labo i-COVID-19 umuntu ahle atholiswe impumela yakhe.
Abatholakala belalo umkhuhlane uMasunda uthi inani labo lihlanganiswa lelalabo eliyabe livelele kuma-laboratories kahulumende lasebenza ezimele bese kusethulwa isimo kuZulu selizwe lonke ukuba sinjani langa linye ngalinye. Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezizimeleyo eye Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavilas Khumalo, uncome imizamo kamansipala weHarare lowechithungwiza.
Uhulumende kumbe esingayithi i-central government gafaki imali ekwanayo ukuze igciwane leli ele-COVID-19 lilise kakuhle. Amalanga aphelileyo waye ebhizi yena enikeza imali ukuthi sifake i-statue ekambuya nehanda ku-CBD yethu yedolobha leHarare. Nango sefaka futhi ezinye izimali, sibona kule nto ethiwa yi-Liberation Museum laba sebeyibakha e-Warren Park laphana. Konke lokhu akulani lokhu ngokulwisana legciwane le-COVID-19.
Kodwa esinye sakamuzi seHarare uMnumzana Collins Ncube uthi iningi alazi lutho ngalolu hlelo ogoqela laye.
Esikwaziyo thina ukuthi kona kumele ubhadale o-$60 ukuthi uthestwe uthole ama-results wona la. So asazi ukuthi nxa kuthiwa ku-free kuqale nini, njalo izibhedlela zonke yini ezikaminispara, amakliniki onke akaminispara eHarare yonke, kumbe kulezi ndawo ezikhethiweyo ezincedisa kulokhu, ngoba kungasincedisa lathi ukuthi siye sigijimele khona nasingezwa kuhle, ngoba hayi bengiyaqala lokhu kuzo.
Inani labatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe liqhubeka liqonga. Abezempilakahle beveza ukuba iningi lalaba bantu kungabangela mvali yokwethekelela kwamanye amazwe. Ingcwethi kwezempilakahle zona zikhuthaza lokukhankasela ukuba uZulu alondoloze ngokwezinga laphezulu iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa nguhulumende laye elandela ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization, WHO, njengoba umhlobo waleli gciwane eselikhona khathesi kungelilolanga ngokuphindiweyo. Ngokutshona kwelanga layizolo kwabatholakale bele-COVID-19 ilizwe lonke abangamakhulu edlula 9,820, abafika phose amakhulu amane 385 bebengabe Harare. Phakathi kwabangamachumi amabili lanye 21 abalahlekelwe ngumphefumulo, abalichumi lambili bakhona 12 ngabe Harare. Abezempilakahle bathi lokhu kubabonisa ukuba idolobho leHarare sokuyilona elikhokhelayo ebantwini abatholakala belalo umkhuhlane kanye labalahlekelwa ngumphefumulo, i-hotspot ngesiNgisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
AbeZimbabwe abaphila ngokuthengisa, ikakhulu labo abathenga bethengisa kwele-South Africa, baveza ukukhathazeka ngokuvalwa komngcele we-South Africa bethi sokuzaphazamisa ngamandla umsebenzi wabo ngokuvalwa kwengcele yamazwe omabili. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba njalo ekubulawayo.
IZimbabwe iphakathi kwesiqondiso se-COVID-19 level 4 lockdown okwenyanga yonke kaZibandlela, osekuchiye iningi likhala lisithi selizabulawa yindlala hathi i-coronavirus. Ophila ngokuthenga ethengisa kwele-South Africa, uNkosikazi Senzeni Mguni, uthi kasazi ukuthi vele kuzophilwa njani.
So i-lockdown leyi lokuvalwa kwamabhoda kuyasi-affecta kakhulu, ngoba yikho vele siphila ngakho. Ukuthi siphile nje ngibhadalela abantu babami esikolo, kumele ngicross ibhoda ngiyewoda ngizothengisa, ngoba impilo yeZimbabwe anti liyakwazi kunzima okunganani. Lapha phela kunzima vele, akulanye into ngayenza ngaphandle kokuthi njengomama usuke umuthengise ukuthi abantwana baye esikolo, abantwana badle. yiko esiphila ngakho. So vele nxa kuvala iborder so vele kunzima khathesi lokuthi sithole ukudla nje ukuthi sidla nzima. So vele hayi kusaffecte kakhulu. Hayi vele kunzima angikwazi ukuthi ngiexplain kanjani.
Omunye njalo ophila ngokuthengisa unkosikazi Jotina Lusinga uthi lokhu sekuzafaka impilo zabanenye engozini.
Ukuvalwa kweborder yeSouth Africa kusifake thina abomama engozini enkulu. Ngoba yikho lapho besiphila khona. So khathesi isivaliwe. Impilo zabantu sezisengozini kakhulu. Ngoba abantu sebezama ukuthi bangene emfuleni, bengene egangeni. Lapho abathola khona ukuhlukumezwa, ikakhulu bomama, babanjwa iganyavu. Abanye bathathwa ngamanzi, isikhathi sezulu khathesi bathathwa ngamanzi, izulu liyana. Konke lokhu yingozi ekhangelane labomama yonke le labantwana.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye njalo ophila ngokuthengisa uthi udane kakhulu ngokuvalwa komngcele abawuthembileyo.
Njenge-cross border trader ngilokudana okukhulu kakhulu ngokuthi ibhoda ebeselithembile, ibhoda le-Messina ele-Bait Bridge selivaliwe. Thina njengama-cross border traders besithembe khonokho ukuthi silama-runners aid o-transporter abasibisela izinto. So vele nje thina kithi sokuyokuhlala phansi, akusela lutho, asazi kumbe kungaba lamanye amaminzi yini.
Te umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyabulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi ngabe uhulumende uvule eminye imikambo.
Ya kuyadanisa kakhulu ukuvalwa kwama-borders ngoba abantu abaningi besebethola indlela zokuthi baziphilise ngokuyathengisa phandle akade besinelisa kodwa-ke sesikwazi ukuthi bele kuyadula nje ukuchapha i-border kumele ube lesithupha lesi se-COVID-19 sesizama-ke njengenhlanganiso ukuthi sihlomise abantu ngolwazi ukuthi bengenze njani ukuze baqalise ukwenza impahla phakathi kwelizwe bethengisela bethengiselana njalo sesiqalisa futhi njalo uhlelo lokuthi nana basafundise kodwa siyakhala ukuthi uhulumende ngabe uyavula bakithi imikambo khona baphakathi njalo abantu basebenze landela izikhumbuzo lezi ze-COVID-19.
IZimbabwe ingene kulanga lesifica minemibili le-lockdown yamalanga angamashumi amathathu kulandela ukuqhamuka njalo ngolaka kwe-COVID-19 okubangele ukuba labaphila ngokuthengisa kuthiwe bahlale emakhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwesifo lesi kodwa bona bathi akulula ukuhlala ekhaya ungadingi okokuziphilisa. Uhulumende nyakenye uthembise ukunika abantu okuyimadlana kokuthenga ukudla kodwa wenze lokhu kanye kuphela ngakho-ke abantu lokhu belindile ukuthi mhlawumbe ngale i-lockdown uzaphosela njalo. Ngakwelakhe icele uhulumende uthi akalamali kodwa wenelise ukuqhubeka ngohlelo lokupha amakhadi alamashumi ayisikhombisa lanhlanu amadola i-$75 kuzisebenzi zezempilakahle. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anas Stacia Ndlovu.
Umthethondaba kamanje eHarare usulahle isicelo sokwesula icala eletheswa umsekeli kaMgcini Sihlalo webandla le-MTC Alliance umnumzana Job Scala obesithi umthetho owasetshenziswa ukumbopha kucala lokwethula amanga awusebenzi. Umanje uthi lo mthetho uyasebenza ngoba wesulwa kusisekelo sombuso welizwe esakudala hatshi esakhathesi. Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fatsayi Mayere obotshwe izolo uzaqhubeka evalelwe ngoba umanje ethe uzakupha isinqumo sakhe ngolwesihlanu. Bobabili betheswa icala lokuqamba amanga ngokwethula enkundleni ye-Twitter umfanekiso othi kulosane olubulewe lipholisa elalitshaya unina lona lusemhlana. Amapholisa athi ngamanga ukuthi usane lwabhubha lanxa unina engazakali ukuba ungaphi lokuthi yena uthini ngalolu daba. Imizamo ye-Studio 7 yokudinga lumama yehlule. Intshele izindaba uHopo Chingono yena kuthiwe icala lakhe lizahlulelwa kusasa. Kunjalo nje ibandla leMTC Alliance selisole ukubotshwa kwamalunga alo lisithi umthetho osetshenziswa ukuhlukuluza abalemibono ehlukene likahulumende weZANU-PF. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bafuna ukuba salisa entolongweni besazi mhlophe ukuthi abasoze bakonvictwe, abasoze bathole bezecala, ngoba umthetho abawusebenzisayo besithi baqamba amanga, ikhothi enkulu ngo-2014 yanquma ukuthi umthetho lo awusoze usebenze eZimbabwe ngoba awuhambelani le-democracy. Ngo-2016 futhi kwaba lecala elinjalo, ikhothi enkulu, i-High Court, yafika yathi umthetho lo ayifanelanga kube seZimbabwe ngoba ngowentando kayiphikiswa. Ngamafitshane umthetho lo okuthi umuntu ubotshelwa kuthiwa uqamba amanga kawusekho emabhukwini eZimbabwe esithi ngama-statute laws. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi zimkhize zimkhelele. Leli bala lesiNdebele likhombisa ukuthi ngumuntu ohlale botshelwa mahhala engalaca. Nangu namhlanje uFazai Mahere, uJob Ngarivume, uSikhala, Jacob Mafume labanye abathize babolela ejeli bengakathonisiswa.
Manje lina njengebandla kuyini kahle kahle elikusolayo ngalokhu okwenzakeleyo?
Kubuhlungu ngenxa yokuthi iconstitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi umuntu ongakathonisiswa umsulwa. Kodwa kathesi abantu bakithi abantu bethu bayancitshwa ibail. AmaZimbabweans ayancitshwa ibail. Kakhulu abaku-opposition civil society leaders, ama-human rights leaders. Kodwa abeZANU-PF abenza i-corruption besidla imali ebusuku lemini bazihambela nje kungani abala macala. Silabo abantu abadla imali ye-COVID. Silaye kathesi okuthiwa ngumgwadi director of information weZANU uthethisa iSouth Africa ehlambaza kodwa kabambophi bathi bazamdisciplina. Silama-examples abantu abaningi abahuquluza imali echiyajwa. Silabantu abadla imali eningi ku-Grain Marketing Board, abadla imali eningi ku-Command Agriculture, akukhulunywa ngakho.
UMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma lapho ecingweni le-Studio 7 ekubulawayo. Imizamo yokususa umongameli weMelika embusweni uMnumzana Donald Trump iyaphambili lanxa nje sekusele iviki kuphela ukuthi umbuso wakhe ufike emaphethelweni. Amalunga ePhalamende aweCongress ahlangana namhla evota phezu kodaba lokuthi uTrump akhutshwe embusweni. Abebandla lamaDemocrats bathi sebesungula uhlelo lokuxotsha uTrump nge-impeachment. Esetshenziswa icala lokutshotshozela udlakela olwenziwa ngabasekeli bakhe ePhalamende ngeviki edluleyo, bezama ukunqabela leli dali ukubana lamukele ukukhethwa kukaMnumzana Joe Biden njengomongameli omutsha weMelika. Lungaphumelela uhlelo lwe-impeachment lolu, uTrump uzawuba umongameli wakuqala weMelika ukubana yetheswe icala ngalindlela kabili. Untungameli Nkomo uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona ngathi ukuthi ama-Democrats athi afuna uku-impeacha uTrump. Ngibona ngathi benzela i-record yokuthi uTrump abe ngu-president wokuqala e-USA ukuthi a-impeachwe kabili. Ngoba ngithi wayimpeachwa laphana kuqala bezama ukuthi batshengise abantu ukuthi ukhulume lo president we-Ukraine efuna ukuthi amdingele idoti ngoBiden. Kathesi ngibona ngathi wenze sibili into embi ukwedlula zonke izinto abengazenza ukuthi atshotshozele abantu ukuthi bahlasele isigodlo, inhliziyo ye United States ukuthi kona bakhwele bona lapana Capitol Hill batilize zonke lezi zinto benze korokana bakwenzile. Ngibona ngathi lokho ku impeachable.
Ubona abebandla lika Trump hela ma Republicans ilabo velusekela yini uhlelo lokumkhipha esihlalweni lolu olwe impeachment kudalele Senate.
Okwakhathesi nxa kathi iqhubekela phambili i-impeachment yakhona ngibona ngathi ibiza kuba le support evela kuma-Republicans ukwedlula isikhathi sokuqala. Ngesikhathi sokuqala babebambene ama-Republicans faka amakhanda ndawonye engafuni ukuthi uTrump ayangele. Kodwa okwakhathesi ngibona ngathi hayi into ayenzileyo ibaphambanisile kakhulu, ngoba nxa uzakhangela ama-senators lama-members of Congress sebengabantu abacatshayo bengena ngaphansi kwezitulo besuswa laphana besiyafakwa emgodini phansi khona lokuthi bacatshiswe, kubaphambanisile kakhulu lokhu.
Mnumzana Rafael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala eDallas esigabeni seTexas khonapha eMelika. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owesilisa owedolobheni leFlorida eMelika owabonakala ethwele impahla eyenziwe ngesigodo ekankosikazi Nancy Pelosi oyisikhulumeli sedale leCongress, lapho abatshengiselayo ababekwa abangena ngodlakela kunsukwana ezedluleyo ukhululwe ngemali yesibambiso eyibheyile. Omunye njalo umnumzana Jake Chansley owe-Arizona olompikitsha owasabalala enkundleni zebulenjini zokuzilibazisa engagqokanga ikawuso ependa ubuso wagqoka lempondo umisiwe phambi womthethwandaba okwakuqala izolo ngodaba lokungena kulesi sakhiwo seCongress bengelamvumo. Inyamazana ezimbalwa ezohlobo lwamagorilla eSan Diego kwelemelika zitholakale zilegcikwane le-coronavirus, okungaba ngokokuqala ukuthi inyamazana zalolu hlobo zitholakale zilaleli gcikwane kwelemelika lemhlabeni.
Obamanje wathi ngijedele kuChris Gandhi esinika udaba oluphathelene nezomnotho.
Ukuna kwezulu endaweni zonke zelizwe sokuphe ithemba uZulu. Abahlaziya ngezomnotho besithi umnyaka lo uza kuba lenala okuza kwenza ukuthi umnotho uthuthuke kancane. Umnotho welizwe leZimbabwe ugxile kwezokulizibalisa igwayi, uchinda, ingqoloyi lomumbu. Ezinye zezilimo lezi ziyathengiswa kwamanye amazwe okulethela izilizwe imali yakwamanye amazwe i-foreign currency. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lanxa kuthembisa lonyaka kulezinye inhlangothi zomnotho ezilokhu zifuna ukulungisiswa ukuze kube lobubelo.
Ye, luba nje kwaba lokuqhula lokugagasa ekuqaleni kwehlobo kukhanya izulu hathi linakuhle. Labo abaphumelela ukulungisa amasimu abo lokuthenga inhlanyelo hayi bazazuza, kodwa phela umnotho uqondane lezinto ezimbalwa, ukuphathwa kwezimali zelizwe, imitshina lamafactory asekela okuvunwayo, intengo yamafutha, amagetsi, konke lokhu akumakahle. Imigwaqo khathesi sikhangelane lomkhuhlane we-coronavirus. Inkinga futhi yintengo yemali kumbe inflation eqondane lama-$50 la ama-$100 akhulunywayo la amatsha. Hathi ngibona kuzaphazamisa umnotho lonyaka.
Lokhu kugcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Albert Mhlanga othi inengi alisoze lithengisele iziphala ze-GMB amabele ngoba abalimi bengasathembi uhulumende.
Into engingayisho ngomnotho umnotho awuyi kuntshintsha kangako kodwa uzaqhubeka usehla kakhulu lanxa izulu linile ngoba into eyenzakalayo abantu beZimbabwe bangaze bavune lonyaka abasoze behambise umumbo wabo eGrain Marketing Board ngoba bengasela themba ukuthi bazazuza inzuzo uyakwazi izikhathi eziningi bebehambisa umumbo wabo bebhadale sokugwale 2 years i-2 years leziyana imali yabo iyabisela valo njalo banikwe ingama-bond note khona kwakukhangelele ukuthi ngaleso sikhathi iyabe ilingana laleyo ma-kgs abathengisileyo kodwa ngemva kwesikhathi lokuphuza ukubabhadala idliwe i-inflation abantu abasoze bakwenze ukuthi bayakuhambisa umumbo e-Grain Marketing Board ngakho-ke i-economy izaqhubeka isiwa kuthi-ke unanzelele futhi lanxa bathe abantu benkosi bazilimela ngenhlanyelo zabo langefertilizer yabo edulayo ihulumende kayizange bancede kangako njengalokhuyana esasikujwayele abantu bebenikwa ama-5 kgs i-5 kgs kayikusindawo kuthi lapho abathe banikwa kwezindawo banikwe njengoba nezulu selinile selinje sokukhanya nje ukuthi hhayi vele abaningi sebekhayelela ukuthi umumbo usuchakaza abanye sebezavuna ihulumende ngikhona ibapha inhlanyelo ubone nje ukuthi baphambane nje lo mkhathi ukuthi bayenza njengabomo
izakhamizi zithi indlala ivele isinganeno lezinsuku ngoba sezidobhadobha imbhida emasimini kodwa abanye sebesesabela ukuba kuza kuba le ndlala kuwona lo umnyaka ngoba izulu lisina kakhulu okwedlulisileyo sixoxe lesakhamuzi sesigaba seMangwe umnumzana Solani Moyo kuze sizwe ukuthi uthini ngenala yalo nyaka
abantu balimile ngayo ugajopo longo abantu bengelanto zokulima inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima kanti isikhathi sesihambile babagandi abalama-tractor abo labo bazama ukulima babagandi ubunzima esihlangana nabo ukuthi ikakhulu emisenyeni amabele esekhona ngikhuluma ngenyawo uthe yesilima lamabele lawa esinto okwenzakalayo ukuthi aseyelo yelo yelo umumbu khona laba limumba ngikhulume sokuyelo amanzi wothe emasimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungeneki ngoba umanzi kakhulu sokudoda
kodwa uNgwenya uthi isisindo semali yiso esabangela ukuthi imvundiso yefertilizer ingatholakali lula okungabangela ukuthi isivuno sibe silutshwana kulalokhu okukhangelelwe nxa kulezulu elina njengaleli elina lo umnyaka.
Njengoba ngitshilo intengo yemali yasekhaya yangaphandle kwelizwe ilenkinga kulalabo abalimayo. Ungazinanzelele umsika wemali emabhenki kawenelisi ukusuthisa abalungisa ifertilizer lenhlanyelo. Kuphinde kube lobuhwaba kulaba abathengisa yona ifertilizer. Akwakhathesi khona ukuyizuza yona i-top dressing, i-ammonium nitrate, ludubo. Ngibona ngathi lokhu konke kuzaphazamisa isivuno salonyaka.
Ngomnyaka odluleyo ezokulima zathuthukisa umnotho welizwe ngesilinganiso sokulitshumi lasithoba minwe mbili ekhulwini i-18%. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngiseWashington DC.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umunicipal weHarare useveze ukuba yena ulohlelo lokuhlola ukuba umuntu ulegciwane le-coronavirus na ngaphandle kwembadalo yezibhedlela lakumakilinika akhe anjenge-Wilkins Hospital. Nabe-MDC Alliance basola kakhulu ukubotshwa lokuvalela kwenkokheli lamalunga ebandla leli besithi umthetho ususetshenziswa ukuhlukuluza abalemibono ehlukene likahulumende we-ZANU-PF. Olivalelisayo, Mr. Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.